Sathe sangila figa off hand sengiphume ehofisini but seduzane le-5,000 kathesi ikuma-4.5 ibhasketi ekhangela imoto yabantu bangu-6 and iyabe ikhangela ubaba lomama labantwana bangu-4 ibhasketi le ikhangela ukudla ikhangela impuphu sikhangela isinkwa sikhangela lochago lwethi lamahlamvu sikhangela lama-rentals ukuthi normally i-basket lay ikhangela ifemily ehlala edorobheni kuthi bazafuna ukuthi ihlala indlu sibanike indlu at least 3 rooms bebhadala irenti sikhangela futhi kuthi abantwana babefunda esikolweni sokuthi abagadi umuntu ogadayo ngubaba kuphela
ngezinye indlela ingaba phezulu kulalokho
ye ingaba phezulu nxa sizakhangela kuthi atleast kugada ababili abathathu
inombolo lezi lizithatha njani
ye abantu iqiniso sebethenga kuma-black market but akukabi kakhulu ku-black market into etholakala ku-black market kakhulu into enjenge-petrol iyahlupha iyatholakala ye but into zingabopuphu lani iyatholakala here and there inamba yabathengayo ku-black market ilutshwana compared kubathenga kuma-formal stores youllnot kuthi i-black market iyalapha khathesi is cheaper than kumastolo ezimbabwe imali iyaswelakala in terms of i-liquid money abantu abaningi bathenga ngamaswipe bathenga ngama-eco cash so laba abathengisa kumastolo bayavuma ukuthi umuntu azoswipe azosendi i-eco cash bathengisa ngentengo ephezulu but abathengisa phandle laba ku-black market bathengisa ngemali ephansi but abafuni imali lezi zokuthi uyabe uswipe or what you can call electronical transfer bakhangelela imali ngokwayo and iyabe ichiphile ngiyakunika umzekeliso yokuthi isinkwa abasithenga phandle kade sibasithenga nge-$16 abasithenga ema-shop ku-formal market besithenga nge-23 ye-eco cash.